Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mungela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 Ncwabakazi 2022 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu zalamhlanje.
Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention. Sebe tina sebe thiwa ngamakhosi gabalacala kodwa bona sebe sevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala abangabangane bommeli weChitungwiza West edalele eParliamente osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala abangabangane bommeli weChitungwiza West edalele eParliamente owebandla eliphikisayo eCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaScala ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Scala abawenze lentatha lezindaba namhlanje eHarare beCity bakhathazekile ngokuvalelwa kukaScala inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekulumhlangano lentatha lezindaba babalisa umnumzana Mavela Sikhumalo owake waba ngummeli weSt Mary's, Jim Kunaka owaye kuZANPF, uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe, uGodfrey Tsenengamu okhokela ibandla leFees loSibeth Musengezi ilunga leZANPF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMavela Sikhumalo utshele intatha lezindaba ukuba indlela udaba lukaScala luphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job Scala Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la le judiciary ithuba lekuthi bayenze izinto zabo kakuhle kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa isikhathi bephakathi. Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe tina sebe thiwa ngamakhosi gabalacala kodwa bona sebe sevile kudala. So yikho lokho esikuchoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi gababanjwe njengabanye baphiwe labo ibail ba suke ezindlini zabo bebuya kumakhosi indaba yabo isiyaphambili. Yikho esikuchoyo.
Lokho kugcizelwe ngumnumzana Godfrey Tsenengamu okhokela ibandla leFees owake waba isiphathamandla seZANPF.
Yeah, I strongly feel that the Triple C leadership has let down Job Scala and Honorable Stole.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla le-CCC sebeyekele kakhulu uScala ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe ngutshamisa owabotshwayo ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakenzi lutho. Sibona ingani ngabe benza okuningi ngabe ngutshamisa owayevotshiwe. Ukutsho uthene ngamo. Kodwa umnumzana Divine Ncube umsekeli weZANPF uthi kumele kulandelwe umthetho hathi imibono yabangane bakasikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha izanu PF kodwa kuyala injalo kuyindlela nje ukujustify imali abazinikwa from abandla kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganaki into ezinje.
Usikhala uselenyanga eziphezulu kwezimbili selokhu wabotshwayo esethiswa icala lokutshotshozela uDlakela endaweni yasenyathime esithungwiza. Ngemva kokubulawa ngocuku kwelunga lebandla le-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali, kodwa amagqoda akhe bathi uSikhala kalani loDlakela olwenzakala enyathime esithi wayemela u-Ali emthethwandaba njalo ibandla le-ZANU-PF leza wobuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokuxotsha abokuza kwele South Africa osokufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kaMnumzana Moyo iza ngesikhathi lapho abantu bokuza sebethwaliswe amagabha avuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside ngoba kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi uzathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo ele Patriotic Alliance, uMnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens arrest. We shall remove them from this country.
Ngakolunye uhlangothi izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye isizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olweWhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni iCovid lena ivaccine lelethe upresident wabo. Bafakeni ivaccine nina nibavaccinate. Makuthiwa kubalwa ama dry clean ama laundry nibale bona.
Izolo eParliament amabandla aphikisayo abethwalise nzima uMongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani inkulumo ezethulwa ngumphathi ntambo ogada lwendaba zasekhaya ogada lwezamapholisa kanye lophethe ezempila kahle sabelwenise leMpompo okusobala ukuthi baphendla umlilo wesenophobia. UMongameli Ramaphosa uthe lokhu akusiloqiniso. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uphelekezela Mphoko ubotshiwe esethweswa icala lokudlwengula ingane leminyaka elithumi lambili 12. Usiqokoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwakobulawayo kusasa.
Usiqokoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday I ran away from the police station because
izolo ngibalekile emapholiseni
but
ngoba ngibona engani
there was no fairness in my case. I felt
Ibona
that things were not done properly, and I felt that there was a hand behind it that is not government. I'm asking for your prayers, and I'm asking for your support. I thank you for your love and your understanding. Thank you.
Unkosikazi iGugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqokoqela, ubika ngalingane okuthiwa idlongulwe ngumkakhe.
Nisimgcinile umama ke wangifonela wangicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Ngathi mina nginamandla ngizacela ubaba. Ngumntana oyinkazana, at least umntana ethiwa yinkazana yabelosiwe. Singazi ukuthi kanti sesizishayela enkingeni. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe, yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho, sizama ukuthi abe equal with abantwana bethu.
Uya phambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubotshwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know ngoba akula nto eqacayo kuthiwe i-medical report yomntwana lo okhulunywa ngayo isiphumile kodwa kathe sabikazela lutho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti bathini kahle kahle?
Bathi ikhoti yeza finalize after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa idlongolwe iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomabasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe, national spokesperson assistant commissioner Paul Nyathi, uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esilayo umphoko is facing ama allegations. Inde imbiko eminingi lizayithola iphuma ku-court allegations ukuthi yena urepe omunye unkazana omunye umntwana on several occasions esendlini.
Umnumzana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kukamantshi kobulawayo kusasa ekuseni. Ngibele Studio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. IZupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekilomitha elilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers bazahlawula amakhulu amathathu amadola eZimbabwe, Zimbabwe dollar $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kwezupho bona sebezahlawula amakhulu amane amadola 400 Zimbabwe dollars umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers yona ekhwele isuka ku-220 Zimbabwe dollars. Imchova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. UNtungamile Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube, yena othi izupho isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Esikunanzelelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi uzupho ngendlela angena ngayo kayisengiyo abesenza ngayo. Ngoba ekufikeni kwakho uzupho wayethembisa abantu ukuthi uzaba yindlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Ebesikubona kadezi ukuthi uzupho usekhweza okwedlula i-inflation ngendlela ekhwela ngayo nezinye indlela sengaba yi-driver ye-inflation because esikunanzela kakhulu amafeza akasebilingana lalawa amakhombi esasithi adula. So kakusekamehluko ngezinye indlela uncedo lwakuzupho kalusekho ebantwini. Abantu bayakhala bakhala ngokuthi nxa uzupho ekhweza kakhwezi ngemali encane xa sihathanza lamakhombi la abanikayo kodwena ukadabhe kumbadlula idabhu. Kukhulukana ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uzupho owakudala uzetofila lo zupho khona osebenzisa izimota zabanye. Amafitshane ke uzupho lolukhona akashiyananga lama-private players lawa khona ngoba intengo yakhe useyiqasise yafika khonapho lapho kulabane khona. Njalo xa senze njalo usengafuqa ukuthi laba kade vele besedlule intengo yabo 400 dollars labo bakhwele bambalekele ngoba becabanga ungabona uzupho sefika lapha. Kutho ukuthi thina sesichiphile konke khonokho ke sigeza sobala ukuthi uncedile kwaomphakathi alusekho.
Inhlawulo yezupho ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku 50 cents isiya ku 1 dollar. Bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo?
Kube mukela imali yonke ngesebenzi izweni ngaba ngamarandi ngaba ngamadoli kakhulu beluwe mukela ngabe idola kodwa bekhonoko into engabo ngayinanzela kayikho ndawonye ngenxa siqatanisa la makhombi la amanye mvela izimoto ezizimeleyo abanye baye bethatha imali efananayo ukusuka edorobheni lerawundi amalongsibo kodwa kuzuku uyagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngama-US dollars eyi-50 cents ngani kube sokufikile amakhombi abeyi-75 cents kube sokufikile more than 21 kilometers kuya phezulu bethada ko-75 cents kuya kudola kuya ngokuthi umuntu uqatana okunganani konokana ke sokuzabangela ukuthi lalaba bemthova kathi bevele befisa ukuthi umthova kube yidola sebeza ukhweziye kudola nxa uthi awuzukwesela u-50 cents ibhasi ukuthi ikhombiwe ku-75 cents bona bangabe besasala belingele ukuthi balingane.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Abezubukho bebengadobhi incingo zabo. Umkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentatheli izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama e-Media Center, uMonzora uphinde wasola umthetho owe-Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO unxele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi udlakela sehlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusifaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuxotshe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhisizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi uhlobo kumbe libuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupha ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabitha udlakela uyabe khwabitha isithe sibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngelinye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela uma lusenzakala whether against kumbe sithi endaweni labo bona ngantakona wena ukhatshana lakho usho uhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza laye ngomunye osola udlakela osolubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukuthaya kwentatheli izindaba egogwe into esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko, ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono. Into esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga mabandla, intatheli zethu kumele zinike izithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edluleyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okuthiye iningi lilimele ukuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kulentatheli izindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uToneyi Rutsito, uPelajia Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHeal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezimemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho njalo iParliamente kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission le Zimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanu-PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwadi ukuphikile lokho kungxoxo leStudio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela odlakela kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thandeko Zintimkandla owayemela iGwanda North edale leParliamente.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwayo. Khonoku kukhulunywa nguThafazwa Mgwadi akukhulumayo yikho xato okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU-PF esikwaziyo thina baningi ukuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edale leParliamente. Bangazake baze bavume ukuthi ye hayi yithi kumamalunga ezanu-PF vele ngabalandaba lakho konke lokho okukhulunywayo bazadinga izinto eziningi basiphuna iziqinti baphulula amahlamvu indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona oku abakwenzayo baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso. Ye kuhle bahambise eParliamente ukwenzela ukuthi izinto zicindezelwe phansi kodwa vele ambona ukuthi kuyakuya ngabo ngoba la iParliamente iziqalele yona izana.
Uyavumelana lokukhulunywa yinhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapho ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwande kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela. Kodwa-ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha-ke eMandebeleni la nxa ngavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwaba semehlweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezulu. Kodwa siyabona njengokhetho lolu esikhandelane lalo eBulilima West ngomgqibelo wonalo sesizwile ukuthi bakhona abantu bezanu-PF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebatshela bazaxotshwa esigabeni sona leso lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo ukutshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani leZANU-PF. Ye kwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akula ma-by-elections. Sizabona-ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani. Kodwa-ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu emashonaland omashonaland central kubo lezi indawo zemashingo kubo Chitungwiza udlame siyaluzwa siyalubona labashayayo njengalaba abashaywa egokhwe eMidlands ngeviki ephelileyo. EmaNdebeleni lungabe ngathi lulutshwane kodwa sikwazi ukuthi laba bantu bezani bathukuzeni emqubeni iqiniso ukuthi udlakela lukhona njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alo inqabele babotshela ababantu nangulwana othiwa ngumashayanyika owayesithi uchamisa labatwa bakhe labalandeli bakhe kumele babulawe lanamhlanje nje uyazihambela ngakudlakela lolu lukhona njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalandaba ukuthi kuyakunakala lokhetho lwakhona ha kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Gokwerra uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzaba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona le ngase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulo mncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wakuqala ngama-wickets 5 ngesonto edluleyo. Wawucubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kwele-Australia.
Namhlanje ke kukhanya sobala ukuthi iqembu leZimbabwe liyastructure ukuthi ke bacha ibhorele le-bounce ke ngoba khona ngale kwele-Australia basebenzisa ama-bounce surfaces. Umqeqeshi uDave Hutton ubekhale kakhulu ngokuthi abafana bayehluleke uku-adapta kuma-conditions zona lawana awe-Australia. Nomushon Williams lo-Raza Silverzam li-partnership kodwa kwehlule ke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma-conditions zona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokucina uhlobo lwe-One Day International uzadlalwa ngomgqibelo, kodwa impumela yawo saphathisi kangako ngoba velele Australia selinqobe kumidlalo emibili njalo le miklomelo elichumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa linganqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncintiswano we 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Ngime le Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Good Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kudlakela olulokho liqina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathe zombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.